Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 20 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni seState House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi thina njengamazimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwabathethi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadingakali khona.
Intengo yokudla iqhubeka ikansa ngesilinganiso esiphezulu Zulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho kwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo yenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba ezivele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni seState House koBulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBe Ria Park kusasa ngehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izizalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo eState House andubana agcotshwe ukuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini. Makukhulunywa ngezanophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwela seZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu langendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lomgqibelo owaphambi kwakusasa mhlaka 21 May 2022 eBeria Park naseBeria kusuka ngo 10 ekuseni kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphele nini kodwa umsebenzi uqala ngo 10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni lowo?
Kulomhlangano isilo kukhangelo lokuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe. Sokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi, abanye sebetshontshela abantu, sokunobugebengu obukwenzakalayo obunye bezwa ngabantwana besilo baseZimbabwe. Sokunento eziningi kakhulu ezenzakalayo lapha, yikho isilo siphakamile ngale kwelikamthwakazi ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo laba ngathi bahlulekile ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi into zokuhamba imfanele ezinjengezimali zokubhadala kudala ngoba siyakwazi ukuthi uya leZimbabwe kuyadura abo special umuntu mayengasebenzi kuyadura uzayithatha ngapi manje ke isilo sithe ngono sibuye lapha sona sizoqoqa laba bantu labo abalesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani the transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kulele lasemzansi
kubakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abezenkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abaningi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazaba kuzoba lama representatives abo kulowo mhlangano lo yabo
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukaMnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma neziphathamandla zikahulumende ngalolu daba iyehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokuthabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuthiyene ukugoqela inguquko emele yenziwe phambilini kokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa wethu nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiyethule izolo phezu kwesimo somnotho osokulethele uzulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF umnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
ushupho esilalo ukuthi sila ngeamaZimbabwe into esiyifunayo kasiyazi okwakade sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe lelimifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho okudingakalayo okulokuthi abantu belethi nqakunga amazwi engavuza ngale kuthiwa ngumnangagwa kuthi ngale ndozi ngawonakala ngale kuthiwa ngumnangagwa kanti umnangagwa nguye opompa amanzi ebekuzeli ngane upresident umnangagwa ngoba opompa amazwi ezambezi kumbe amagesi yonke umnangagwa umnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amazimbabwens bekhangele basole khonapho lapho kusho okungasethuzwa khona
Baba Pepe nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilo polisa njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhatshe i-chief executive officer nxa u-chief executive officer angehluleka ukubuya le-tenor around strategy uyamxotsha so uMnangagwa yicandidate yokuxotshwa ngoba ngu-chief executive officer weZimbabwe uyehluleka so yi candidate yokuthi kaxotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya ne-turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi u-chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bemvikela ngabantu labo ababekele benefit ye-corruption analeyana engikhulume ngayo ukuthi kigona
Ngiphenduke kuwe baba Gawule. Intengo sikhwelile sikhuluma manje amafutha okupheka o cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho. Abanye bathi lokho ikwehluleka mpela kuka hulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule.
Baba Nkomo mina ngivumelane lako konopho ukuthi abantu bengabaleli into abayisholileyo yonke into eyenzakaleyo ebangayithakazeleliyo bese besiba neblame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kula bantu abamehlulekisayo abantu babona abamehlulekisayo bafuna ukwehlulekisa yena upresident ngokwakhe bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe ngoba umthuli uyasebenza ubusuku lemini amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli yabona ukuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukubhanga ngapha emkambo wemali ungakhangela ngakhona kumthuli kade kuzama kodwa sokungasitha sokuthi sisafisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu kanti la bantu abakhweza ama-prize siku zonke izitolo ezingapresident mnangabwa yini kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni.
Baba Pepe ungusomabhizimusi lawe, yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba umnangagwa lapho?
Uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebusungu kakhulu. Okokuqala nxa umuntu ethithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market. Uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa i-record. Umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabe esazakala ukuthi ngubani, i-address yakhe ingaphi, usebenzela ngaphi. Ngoba information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona. Shuwa nxa kuwukuthi kulokhu kuganga okungalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho kusebenzela yena lowo muntu khona oganga bambona. Uhlubona ukuthi khona bayokana kucatha ngomunye njengentethe. Ngokuqala lokho. Okwesibili, nxa upresident engupresident olalelayo ukuthatha ngaphi ukuthi amakhombi ayevele efakwe ngupresident lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa esazakala ukuthi athwala abantu. Uzuko wayevele khona. Pho owamisa amakhombi ngubani?
Umnumzana Abednego Bebe ngoyibandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka icansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke, okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo. Amafutha okupheka ayisilinganiso se-2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili, 2200, kuthi i-10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili, $2,000. Irayisi eyi-2 kgs isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa, 899. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili, $120,000, ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye. Kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuzayo okwedlula abesilisa, ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubelwa unkosazana Othilia Sibanda, umgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba ezivele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngisho lokuziphilisa, and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba ungawuthumela umntwana esikolo engelanto eyidlileyo ungenelisi ngisho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale, kuyenza umntwana lemfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elandile uyaphambaniseka thize ezifundweni zakhe. Izinto zikhwele okudlulise amalawulo njalo omunye lomunye omunye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo intengo azilingani phakathi kwedolobho okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda
labo ke abesifazana abalama business benza ngcono yini sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukene
kulabo abalama business angila themba ukuthi bayaphumelela ngoba kathese sokusenzakala wena uthi ule business yakho ulama gross akho phambi kwama gross akho kulomuntu ohlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwama gross akho okudala ukuthi ibusiness lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli kulabo abemfika abathengisa okuncane omama abathengisa amatamatisi bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu ngoba kuyenza lezi zinto zabo zicine zingatheli ngendlela abazithengisayo okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ngumgogodla womuzi umgogodla wendlu ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe abantwana babuya kumama besithi silambile ubaba laye uyabe ekhangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence abantu beqatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo loba ade ngubaba ongelalaka kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye ngoba sonke siyathengisa njengabahlali njengabomama wonke umuntu uyathengisa
lo ke ngonkosazana uTilias Banda umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eTheWashington DC
okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende usefake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phetsheya. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela okuhle kodwa. Yeah, ngingamoshi isikhathi ke lapha okhulumayo lichagwane elikhulu uKhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelaseplumtree ngokuzalo. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uma ngaphazami uthi bebekhuluma ngendaba zedatha kwelaseZimbabwe uthi bathole ukuthi khona no idatha lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe akusukuthi idatha iyadula idatha ayiduli ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khonapha kwisadiki kodwa into eyenza kubonakala ngathi ngathi iyadula ibuyanga baseZimbabwe bezisebenzi zaseZimbabwe. Ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo. Phela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane. Kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza. Cha, idatha alibizi. And ukukhulumile impela iqiniso wathi no, idatha lona kalibizi. Phela ubuyanga yibo abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza. So ke okwesibili ngizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumkhuli we-EFF Zimbabwe. Indoda leyana uma kuyukuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitator uJulius lo kaMalema ifar away from ukuthi ibe seduze nokwenza kwakhe. Ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu. Futhi angingafuthi akazwakali nje ukuthi ufunani. Laba bantu nje yilaba bantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi. Hey ndoda ntimande kwemuntu ntimande kuthi whatsoever yena loyo. Hayi ndoda no akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini. Yeah, ngibonge bantu bakithi. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani Studio 7 ningani ayikunasi aphila. Siyabonga bakithi ngoza lesiphazona izindaba ezimnandi bonjengamini ngomo sithandekile emhlanga Anastasia Ndlovu Anastasia Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu kudayalizwe umsebenzi womuntu hayi sifathela indaba ezinhle Chris Gante umlondolozi Ndlovu khonale Harare hayi indaba zimnandi alikhethe ihlangothi ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizwe sikamthwazi asivula amehlo sikhetha inkokheli yaso ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-P F bakithi ngelani ukuduhisa abantu ngelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika-2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi ngelitshela abantu ngoshamisa ozakhipha ngithi ozakhipha iZANU-P F lo mnangaga othiwe ngalapho nguye umuntu asivoteni sonke singumthwakazi le mthwakazi kayivota igolphile sawani khipha iZANU-P F sawini ukukhipha iZANU-P F sasibona ke singumthwakazi ukuthi sizenze njani sisitepha forward after kuphumizana alikho iqembu elilikangikhona lingavuka likhuye lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukachamisa siyakwazi ngishona yini kodwa yeke lilani ukucriticize abantu ngokuthi umhlobo bakhe but asibhekeneni asizweleni usizi bakithi abanye abafrika abasegoli bakhuluma ngokuthi ye uchamisa yewatwati umthwakazi watwati bayohlala lapha kuze kube nembikizwa kumakorekweni nansi le Botswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners akithi ake nivula amehlo yini elivale kamehlo lina alikhuluma ngemthwakazi yini elivulela abantu umqondo yini futhi selithela abantu ibilebile emehlweni ukuthi uyangaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze nasi into kumele siyenze sisiyena uchamisa wangena selikwazi uku-address indaba zento ezabugugula konke
mbingeneni basakazi we-studio 7 nabalaleli mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelani abantu angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi ngoba i-CCC ayikaphathi imizwe lasezimbabwe yona iZANU-P F ngoba kudala yangena iyenzelani lina lingamasabhu namapholisa asezigabeni kumele liholiswe iZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele ilinikeze imali ngoba iZANU-P F yiyo ephethe imali yelizwe i-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala lina lingamapholisa asezigabeni lingamasabhu iZANU-P F yiyo ekumele ilibhadale yiyo ehlulekileyo angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile iyehluleke ngaphi nini ngoba i-CCC akaziphathi ilizwe and lokho okukhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British yoro ini iZANU-P F thina sibleme iZANU-P F yiyo nje esimoshele ilizwe iZANU-P F ngoba yiyo esembusweni yiyo edlalisa imali yelizwe nakhona lokho okukhulumayo ukuthi abantu batshontshe igolide abantu beZANU-P F yibo abatshontshe igolide nokuthi abantu be-CCC abeZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele ibhadale hayi bobaba awuyilandele kahle i-politics uyilandele kahle sibili hayi sibonge umama wasemperengwano
yabonge ngihlokozami ekuseni namhlanje kungolwesibili niyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni selungu seZimbabwe siyovota siyafisa lokufisa ukuvota kodwa siyethulwa yinto eyodwa besisemakhaya ngoDisemba kuzange ngikhulunywa ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya le Ntshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungane angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebebhaliselwa ukuvota angazi abantu babhaliselwe ukuvota khona lokhu njalo angabe kuthiwa siyavunyiswa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicele balungeni sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngamaholiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhalise sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka konoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezi khulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyiswa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa siyokuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyela emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikuyo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha lokhu ensegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthe ngezifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igamathamsana
balubonani balandele bestudio 7 linjani okhuluma ngundlovini ngisekwele botswana sesesiyiphi isikhathi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo sithumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana yizanu inkinga yethu enkulu yizanu alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunquba izanu siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha elesicc elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthwakazi kodwa engani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hhayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izanu aze singakhiphani izanu kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke esibhekane lazo ziphuma kuzanu izanu yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izanu eyabuya lezinto lezi so ungangena iqembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
mabakandi miri blessing zulu baba wande baba choto sike mavelas mike hove asad goriwa koma silfasi mulai jena loida moyo mangudra chingre matundo kowero rutendo mawere Godwin Chimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mutanga, Uganae Mutengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Unga Mili Mbomo, Blackface Jeremiah, Sasbanda, Kuso Kumalo, Anastasia Ndlovu, Londolozi Ndlovu, Eva Katisia, Tokurangarai, Basa Kuru, Amakasiya Basara Maita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Magwet, iska sathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni seState House. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempelaviki elithukela.